So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 11 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngothele last of last week ze parliament. Basizi sonke phakathi parliament. Siqedwe ukutesta for COVID-19 and wayephume negative.
Obe ngumeli wetsholotsho North edale lephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Abenhlanganiso ezithiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka elitshumi lane ngesikhathi ibeletha. Kula beZimbabwe abayehlola ukhetho lukamongameli kwele Zambia oluzaqhutywa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumeli wetsholotsho North edale lephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Umphathi ntambo obona ngokwenzakala enyakatho yemandebeleni ongumgcinisihlalo wezanu PF kulumango umnumzana Richard Moyo uthi uSpanda uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Eloba enkundleni yeTwitter omunye wabasebenza lomufi umnumzana Jonathan Moyo unxome uSpanda esithi wayesebenza gadalala ezithobile njalo enakekela uZulu. Umgcinisihlalo wemathebeleleni North kubandla leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Spanda laye ulobe enkundleni efanayo esithi umufi wayesebenza kuhle lomuntu wonke. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo meli welupane East edale lephalamende umnumzana Mbongeni Dube olilunga lezanu PF.
Twanda bengimazi kuhle. Ngimazi njengobaba, njengobhuti, kimi besides ukuba sonke parliament. Ngoba parliament ngimthole last of last year ngo-2019. But all along ngimazi njengobaba. Ngoba sisonke partini ube ngumuntu onguye wasithiyela ku-youth league. Besuka ku-youth league besiya ku-main wing. Ibe sasibonela kiwo zonke izinto ze-youth league. Ngoba basifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani, kulidwa njani abantu baphathwa ngayiphi indlela. So nte nsizwa namhlanje ukuthi usibaba uSibanda kaseko angizange ngubhilive. Ngithethe isikhathi ukuze ngubhilive ngoba ngifonela abantu abangu-5 ngibafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniswe yini. And into eyenzakalayo ngobaba uSibanda bekuthi nxa kuleyinye into yezwileyo ube ngumuntu lwana ongabhodiyo sekutshele khonapho ukuthi ndoda lapha sokule nto enje yenzakeleyo. Ngokuhle kumbe ngokuthi ukutshela khonapho aku-advise futhi. So ngizakuthi kuba kuSibanda silahlekelwe kakhulu.
Umgcine nini njalo?
Mina ngimgcine last of last week sisePhalamende. Basizi sonke phakathi ePhalamende. Siqedwe ukutesta for iCOVID-19 and wayephume enegative. So far lokho esikhuluma ngamafoni ngoba le into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilive ukuthi i-COVID ikhona. So le into le ivele nzima. Okwakathesi abantu bakhuluma ngembiko asikezwa lokuthi ama-arrangements angikhona minjani. So sakhuluma ngembiko.
Wayesebenza njani labantu? Ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu ngumuntu wabantu ezithobile humble.
Ngumuntu obekwazi ukuphila labantu. Ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima. Kose ngithi ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi ogatshe okubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province and ubemeka sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona siye ku constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama youth kwangale esenza ama projects amaningi abalisela abo mama abontanga esincusa ukuthi sizobona nathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa kanjani nxa establish ama projects abo mama so ubaba uSibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu ube ngela muntu okuthiwa lo ungwaliphi bahle when it comes to i development ube ngakwazi ukuthi kule political party ube kwazi ukuthi kule development ube ngi development phambi
umnumzana Mbongeni Dube umela iLupane East edale leParliament njalo ulilunga lezano PF kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane weCOVID-19 ubulale abantu abangamachumi amathathu lanye 31 izolo kutholakale njalo abangamakhulu amane lanhlanu 405 belawo lokho kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane phose ezine 3950 asebefunyene belomkhuhlane lo selokhe ufike eZimbabwe nyakenye sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 117,258 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebefika phose izigidi ezimbili 1,912,592 ngothi ezijiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka yokuzalwa elichumilane eyayendisiwe ngabazali bayo efele endaweni yokukhonzela e-Apostolic Sect eMarange ngesikhathi ibeletha kubika uMavis Gama
umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution unkosazana Abigail Mupambi uthi kumele umthetho ucace
kakho umuntu ophezulu komthetho akulabandla inkonzo ephezulu komthetho indaba iyisibonelo njalo kuvuze ibe yisibonelo lasemthethweni ukuthi into enje lalaba ababonayo lalaba bafisayo ukwenza into efanayo benanzelele ukuthi hayi kulomthetho gakho umuntu ophezulu komthetho indaba le isibili ibuhlungu
abenhlanganiso yenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations labo bethule umbiko besola lokho okwehlelela umntwana waze wagcina elahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi ebeletha unobhala jikelele weZHCD umfundisi Kenneth Mthatha uthi kungasibe bandla leJohane Marange Apostolic Church kuphela abahlukumeza abesifazane lamantombazana kodwa kutholakala emabandleni ezokholo amaningi
amabandla amele aqale ngokuvuma ukuthi into le iyenzeka emabandleni amaningi ashi eJohane Marange kuphela so ibandla limele liqale ngokuphenduka ngokusola ngento le enzekayo emabandleni
umfundisi Mthatha uthi incwadi yabo icela amapolisa ukuba kumele ayenze umsebenzi wabo ukubona ukuthi imithetho iyalandelwa yokuvikela amalungelo oluntu lokulondoloza inhlala kahle kaZulu
yikho ukuthi abantu babe le confidence yokuthi amapolisa aqinisile futhi ayazinikela ukulungisa le ndaba iqhubeka njalo istatement icela ukuthi kube le national inquiry eyokuthi vele indaba lezi ezoku abuse kwabomama lamantombazana kuhamba njani elizweni lonke emabandleni ezigabeni ukuze sibe le position eclear futhi ukuthi indaba le ingalungiswa njani
umphathintambo ogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane laphakathi laphakathi olwe Women Affairs Community and Small and Medium Enterprises Development unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uyasisola kakhulu lesi sehlakalo.
Isehlakalo esenza ukuthi umntwana oyinkazana angabi lempumelelo yokuthi aqede isikolo njalo aphathwe kuhle ezibhedlela aphiwe ixesha lokuthi ayolatshwa. Lokhu futhi kwenza abantwana abangamankazana bangene buyangeni lebugqilini begqilazwa ngabantu ababathembileyo abasezinkonzweni okumele ukuthi ngabe bayakha ubuntu babo kodwa bebese bebubhidliza. Thina siyakusola kakhulu lokho.
Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha phezu kwalesi sehlakalo unkosikazi Nyoni.
Okwamanje amapholisa leZimbabwe Gender Commission leMinistry yami Women Affairs Community Small and Medium Enterprise bayachwayisisa ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Singabathola labo abenza khonoko sizaba leqiniso ukuthi bayabotshwa bajeziswe.
Kodwa abenhlanganiso zenhlangothi ezichiyeneyo zempilo bathi bakhangelele ukuba uhulumende enze okwedlula lokho akwenzayo khona manje ukuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane lamantombazane ukuze luphele kokuphela. Kunje udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane lubhahile eZimbabwe hathi ezinkonzweni kuphela kodwa lasemphakathini phansi kwezamasiko. Yikho abaningi bethi lokhu sokufuna ukusebenzelana kwabezinkonzo inkokheli yomdabu uhulumende loZulu jikelele uqeda lolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kusenjalo isonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe isisole ukwendiswa kwabantwana isithi iyona ayilani lokwenzala lumkhuba. Lisonto ithi ehlukene lamapostoli aqoka ezimhlophe ayiwo endisa abantwana. Ithi yethulela umbiko ukuze izehlukanise lamapostoli aphatheka kulumkhuba kulandela ukubhubha kukaMemory Matshaya obe yintombazana eleminyaka elitshumi lane obhubhe ngesikhathi ebeletha. Sixoxelwa umholi walisonto umfundisi Levi Moyo.
Ayisiyo le church okukhulunywa ngayo emaphepheni loba sonke sisebenzisa ibala elithi apostolic kodwa sichiyene. Ungakhangela kuleli lizwe kulamabandla amanengi, amanye abizwa kuthiwa the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, amanye kuthiwa the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, amanye kuthiwa Apostolic Pentecostal, amanye abizwa kuthiwa Apostolic Pentecostal Holiness, but ayabela leli bala elithi apostolic ngesindebele kuthiwa abapostoli. Khona lapho mfuna ukuthi nga abantu bemedia bayakwanisa ukwehlukanisa ukwazi ukuthi kungathiwa apostolic bekhangele kuhle ukuthi yipi apostolic. Laba esikhuluma ngabo vele thina kasiba concede njengechurch, siba consider ukuthi bangama sect, abanye bangama cults ukwenza kwabo according to scriptures. Asivumelani labo. Elami kibandla liya protecta umntwana engakazalwa. Thina siya believe ukuthi umntwana ngumntwana at conception and ufanele akhule kuhle, akhule aza fika isikhathi sokuyayenda, ayende ngesikhathi esifaneleyo esisemthethweni kahulumende lemthethweni kaNkulunkulu. So ngalokho ke Nkomo ngithe ngicace kuwe kahle ukuthi thina ayisibo laba okukhulunywa ngabo ukuthi bathatha abantwana bebancane at 11, at 12, at 14. Loba ibizo lethu lisithi apostolic. Thina sibizwa kuthiwa the Apostolic Church in Zimbabwe.
Libona njani indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokwendiswa kwabantwana lolo?
I think uhulumende uyabayekelela laba bantu bezimhlophe. ungakhangela lobu drive ukhangela egangeni emaqaqeni uyababona nje babuthene ngesikhathi seCovid and uzafica ukuthi phakathi kwabo kulabanye abangamapolice angama members ala ma church labantu bakahulumende uyabafica belabo bona laba bantu I think suka wababona o president kusukela u president Mgabe begqoka amagauni belabo egangeni so laba bantu bakhanya ingani bangomakhwapheni kahulumende ngendlela engubona ngayo siyakusola lokho kwenzakalayo umthetho ufanele ulandelwe umthetho ufanele ulandelwe ukuthi abantwana ba protected omama ba protected
umfundisi Levi Moyo ngomkhokheli wesonto ye the apostolic church in Zimbabwe Kulesto kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu lamademokrasi benelise ukuthola usekelo ekubhasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuqhuba uhlelo lwentuthuko olubiza amatrillion amathathu lengxenye zamadola $3.5 trillion edalele isenethi izolo ekuseni lokhu kuthabise kakhulu umongameli Joe Biden wele Melika esithi lokhu kujonge ukuthuthukisa ilizwe ngesikhathi libhekane lobunzima bokumelana nobhubhane lwe-COVID-19. Umhlobo kahulumende le-Israel uMnumzana Naftali Bennett uhlangane lomqondisi wohlangothi lwezomvikela lwenhloli lwakwelemelika uCIA Director Williams Burns kanye lomunye wakhe wohlangothi lunye lwakwele-Israel olubizwa ngokuthi yiMossad uMnumzana David Barney esigodlweni sele-Israel eseTel Aviv ukuze bahlaziye ubudlelwano bwezomvikela phakathi kwamazwe omabili. Iziphathamandla zogatsha lezempilakahle kweleGini zithi zibheke ngelihlo lokhozi abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lanhlanu 155 abangabe besondelane lomuntu ofunyenwe elegciwane lomkhuhlane wemabe olulezibonelo zokupha njengomkhuhlane owe-Ebola. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uphe ubufakazi phambi komthethwandaba othonisisa owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Jacob Zuma emacaleni akhe enkohlakalo. URamaphosa uthi waqhubeka engumsekeli wakhe esenzela ukubana yena labanye bakhe bahlolisise indaba zenkohlakalo kanye lokutshontshwa kwemali ngababesebenzelelana loZuma bephakathi kwehofisi.
Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi kazamukeli umeya weJohannesburg omutsha uMnumzana Jolid Matongo okhethwe izolo. Zithi kumele asuswe esikhundleni ngoba uyise udabuka eZimbabwe. Bayathukana abantu enkundleni yeTwitter lapho abakhankasa besebenzisa ama-hashtags agoqela ethi we reject mayor of Joburg kanye lethi put South Africans first. Isisekelo sombuso weSouth Africa sikubeka sobala ukuthi umntwana ozalelwe kulelo lizwe olomzali oyedwa odabuka eSouth Africa uyisizalwane salelo lizwe. Unina udabuka kweleSouth Africa. Ibandla likaMatongo eliyilo elibusayo ele-ANC lithi akayindawo. Abadabuka eZimbabwe abanengi sebengenele kulolu daba abanye besithi kaphume esikhundleni kodwa kulabanye abathi engasuki. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Bongani Mkhwanazi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Abantu bayakhalaza lapho ukuthi i-foreigner seli umeya waseJoburg. Kuyathrenda lapha ku Twitter kuyakhulunywa. Kodwa iningi labantu, in fact abantu abaku ANC bayamsekela uMadongo ngoba kudala bemazi ngoba uyisizalwane sase South Africa ngokuphelele wazalelwa khona phe South Africa so umuntu ozalwa umama walapha South Africa no baba waseZimbabwe
so ukuba sinda kakhulu abantu kuyini
hayi mawukulalele nje akulanto ebambekayo ngaphandle nje kwenzondo yabantu bangaphandle
kambe nxa ukuthi mkhwanazi wena unje kulabazali bakho badabuka eZimbabwe ubese usiba yi-citizen yakwele South Africa uyalelwa yini ukuthi ubambe isikhundla khona
hayi akwalelwa futhi akusonto yokuqala le emhlabeni angithi kunje nje u-Obama ubezalwa ngubaba waseKenya unine ngowasemelika uKenneth Kaunda wayezalwa ngabazali bobabili basemalawi kodwa wagcine ngupresident wasezambia ayi baningi impela ngongakudinga mpela uyathola ukuthi baningi impela abakhokheli abaphathe izikhundla kanti kona vele ma ungakukhangela kahle amakhiwa wona vele nawo enje lapha emzansi noma e-Africa bangabantu laba ababeyezayo ngokumigrate so akulanto entsha nje ngomuntu omigrate-ileyo wasethola i-full citizenship umthetho we-South Africa uthi umuntu engahlala lapha okusemthethweni okweminyaka elithumi usele mvumo yokuba yokucela ubuzalwane balapha abe yi-citizen pho-ke mase after that uyabe sequalifya anything equalifywa ngenye i-citizen so ungakulalela nje inzondo leyo ayilanto ebambekayo engatsho kodwa-ke iqiniso nje ukuthi vele izinto ezihlupha abantu kakhulu uhlupho uma umuntu ehlupheka uyadinga into ngesikhiwa abakuthiwa yi-scapegoat asulele icala noma yikuphi lokho akubonayo kungathi yikho okuthambileyo njengalapha e-South Africa ngenxa ye-high unemployment nje ne-general poverty ekhona emphakathini uthola ukuthi vele umuntu ovela ngaphandle isizalwane se-South Africa simbona njenge-competitor towards ama-resources so as long as yonke le nto ingazange ilungiswe structural ukuthi abantu bathuthuke bazohlala bebona ngathi umuntu ovela ngaphandle uthethe ithuba lithize loo ndoda ma uthi uyalandela imbali yakhe kukhanya mpela ngumuntu owangena la kubo-COSAS wangena ku-ANC uyaziwa mpela ngendlela asesebenzele ngakhona umphakathi
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethu lela lona enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kulabe Zimbabwe asebethunyelwe ukuyahlola ukhetho lokudinga omongameli kwele Zambia oluzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso yesadaki ithi ngenxa yesimo se-COVID-19 ayenelisi ukuthumela iqula. Kodwa ithi izalandela lolu khetho kumabonakude. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umphathi ntambo obona ngendaba zobudlelwano phakathi kweBotswana lamanye amazwe udokotela Lemogang Kwabe uyokhokhela iqula lesadik elizananza ukhetho lweZambia kodwa isadik ithi kayihambisanga amalunga eZambia ngenxa yesimo se-COVID-19 lokhu kutsho ukuthi iqula elivela kweleBotswana South Africa kanye leZimbabwe lizananza ukhetho lisemazweni alo uKwabe uthi iqula lesadik liqale ukukhulumisana nenhlanganiso ezithene kuleZambia okugoqela amabandla azombusazwe inhlanganiso ezizimele zodwa kanye labezinkonzo evikini edluleyo kodwa kulokukhonona ukuthi kwehluleka ukuhambisa iqula kwabesadik kwele Zambia kulakho ukwenza leli qula lehluleka ukuphuma lobufakazi obeneleyo bokuthi lungabe luqhutshwe kuhle kumbe hatshi lolu khetho abamabandla aphikisayo kwele Zambia abafana lomnzana eFas Ndlovu webandla le-UPND bathi bekumele isadik ibe khona phansi enkundleni ukuze izibonele ukuthi kwenzakalani
It has not helped the African people. It has not helped the SADC region.
Akusoze kusiphathise njengabantu be-Africa, njengabantu be-SADC. Ungakhangela okwenzakala eZambia kulokhu khonona okuningi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukukhankasa, kukanti ibandla elibusayo liyavunyelwa.
Ukanti ingcwethi kwezombusazwe eliselusaka udokotela Fred Mutesa uthi bekungabangcono ngabe bekulabantu be-SADC eZambia ukuze belandele kangcono izehlakalo zokhetho.
Will be the first of its kind. in the history of this country. Of course, we understand that we are living in extraordinary times.
Ukuthi benanze ukhetho bengekho lapha lokhu kuyabe kungokwakuqala. Siyavuma siphila ezikhathini ezishiyeneyo ngenxa ye-COVID. Kodwa kulembuzo yokuthi kambe kuza kupha umfanekiso oqondileyo yini. Ngokuya kwami bekumele ngabe iqula leli lafika kusele amaviki amabili ukuthi ukhetho luqale.
At least 2 weeks prior to the elections.
Noma nje isadiki ingathumelanga iqula eZambia kulabanye abezimabha abafike elusaka kuyona le viki kuyazibonela amathupha akwenzakalayo ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa bengaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Umnumzana Nqaba Machazi omele inhlanganiso yayintatheli izindaba ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi sebebone okuningi lokhu befike eZambia.
Kule ndlela eziningi lapho ukhetho lweZambia lungani luyahambelana lweZimbabwe, kodwa kule ndawo lapho ukuthi ngani bona hayi bashiyene lathi. Kokuqala sizawuthola ukuthi ongani kuyahambelana ukuthi ZNBC, iZambia National Broadcasting Corporation, engumsakazi kaZulu isiziphatha ngani ngumsakazi webandla elibusayo. Sibona kakhulu lokhu kufana nale ZBC ekhaya.
Uthi la ngendlela intatheli izindaba ezibika ngayo zithatha uhlangothi othi kufana lokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Umachazi uthi njalo i-COVID-19 ikwenze kwaba nzima ukuqhuba ukhetho.
IZimbabwe leZambia emaviki ambalwa adlulileyo bafike ku-peak ye-COVID. Bebela ngamanani zangkhona ze-COVID beziqakeme kakhulu. Lokho kwenza ukhetho lube nzima ngoba kulento lunye ngokuthi abantu behlangane kumarali abasahlangane ngenxa ye-COVID. Kodwa singabona umuntu wehlukana kweZimbabwe ukuthi eZimbabwe bahle bathi hayi akusela khetho even kunama by-election aqhathekileyo, kodwa eZambia balandela imithetho yabo ebhaliweyo.
Umongameli Edgar Lungu weZambia ubika ebhekane lobunzima ngoba esola ungaphathi kuhle umnotho welizwe okwenza abantu begcine besithi zindala zombili phakathi kwakhe lomela umanyano wamabandla aphikisayo. Umnumzana Hakainde Chichilema kukhetho lokudinga umongameli kungaziwa ukuba ziyozala nkomoni ngemva kwakusasa kugqitshwa ukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngomeli wecholocho North edalele parliamente kuzano PF umnumzana Senzo Spanda kaseko abenhlanganiso ezichiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lwentombazana eleminyaka engu-14 ebhubhe ngesikhathi ibeletha. Kulabe Zimbabwe abayehlola ukuqhutshwa kokhetho lukamongameli kwele Zambia. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.